Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Siyabonga Jonga ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesihlanu oluhle mhla ka 23 Mpalakazi 2022. Igama lami ngoGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla
ukuthi bababophe bekhumbula bona kuyajenisa ukuthi into liyabadi unity vele kayikho. So which is by regard njengokuthi izaphu yasurrender they conquered. So i relationship ekhona izaphu lezano is that of a conquered and the conqueror. Kume sithi a horse and the rider.
Umthetho wandaba kamantshi obulawayo Magistrate Court namhla ukhulule inkokheli yenhlanganiso ezizimeleyo ebotshwe izolo ngemva kokuhlawula isibambiso sebail senkulungwane ezingamathumi amabili zamadola eZimbabwe $20,000 omuntu ngamunye.
I now appoint the full-fledged composition of the Politburo of ZANU-PF. As I have already mentioned, I have the two vice presidents, as indicated, Comrade Vice President Chiwenga, Comrade Vice President Mohadi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa, ongumkhokheli webandla elibusayo leZANU-PF, namhla wethule uluhlu lwamalunga abumba idale laphezulu lebandla lakhe ele Politburo, lapho engeze khona amanye amagama abantu abakade bengekho kulo. Njengoba ikhisimusi sifikile, yekela kuliviki kuhlelo Woza Friday silethulele umculi wengoma zomdumo wokholo uOnesimo Ngcotsha Mpofu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Abathathu laba ababoshwe.
Umthetho ndaba kamantshi owebulawayo Magistrate Court namhla ukhulule unkosazana Samu Chuma, umqondisi we-Girls Table, umsekeli kamqondisi we-Ibhethu likaZulu umnumzana Thamsanqa Ncube, lelunga lenhlanganiso le umnumzana Melusi Nyathi, ngokubahlawulisa isibambiso se-bail senkulungwane ezingamathumi amabili zamadola eZimbabwe $20,000 omuntu ngamunye. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abathathu laba ababotshwe izolo balala bevalelwe bamiswe phambi ngomthethwandaba namhlanje besethezwa icala lokwephula usahluko 37 wesisekelo sombuso ngesikhathi benanza ilanga le-Unity Day. Bebemelwe ligqwetha elisebenza phansi kwenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights, umnumzana Jabulani Mhlanga oyale ukukhuluma lentathelo izindaba ethi uyaphuthuma ukuze izibotshwa zikhululwe masinya ejele. Esedale umhlanga ekhulumisana lomantshi uBusani Sibanda lomtshutshisi unkosikazi Mashaje ubike ukuba izibotshwa azilansolo lamapholisa lendlela abaphathwe ngayo, njalo uyacela ukuba bakhululwe bathonisiswe icala ababhekane lalo besuka ngekhaya. Buye bazalandela zonke iziqondiso zesibambiso. Abathathu laba bakhangelele ukuphenduka edale likamantshi ngomnyaka ozayo mhla ka 20 Zibandlela. Umqondisi weibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi ukuvinjwa ukunanza ilanga le-Unity Day kuphikisana lenkulumo yokubambana kahulumende.
Kulusizi ukuthi abantu behlukunyezwe bekhumbula izihlobo zabo ezabotshwa ezabulawa ngohulumende. Uhulumende yena lowo eqede ebabophela into abangayenzanga ebafayindise ebanikeza ibheyili yemali edulayo. Kodwa hhayi, akulandaba uNkulunkulu ngakhe wonke umuntu, awubulali bantu ubusuzenza wena iqhalaqhala uthi uyalungisa udaba kungalanto yenzayo esenza izaba.
Umabhalani webandla lezaphu kobulawayo umnumzana Vivian Siziba uthi kuyethusa ukubotshwa kwabantu ngelanga le-Unity Day.
Ukuthi bababophe bekhumbula bona kuyajenisa ukuthi into liyabadi unity vele kayikho. So it's by regard and Jonguti is up here under the conquered. So the relationship is up there, is that of a conquered and the conqueror.
Ekhuluma engakabotshwa ilunga le-ibheji likaZulu uMnumzana Melusi Nyathi uthe kulihlazo ukubotshelwa ukubuthana benanza abathinteka ngegugurawundi.
Yize leze ukuthi abantu baxoxe ngalo lolu daba, izinduna zilide ngizwile bengimlalele ekhuluma izolo. Ukhuluma into angayipraktiziyo.
Abathathu laba babotshwe izolo balala enkambeni yamapholisa enzikini yedolobho eCentral Police Station, basiwa edale likamanje eTradegold Magistrate Court. Uncube loNyathi befakwe izankosi ezandleni ngemva kokubavumela ukuthi bahlawule isibambiso esebail. Umanje uSibanda ubakhuthaze ukuba bengephuli iziqondiso zesibambiso ibail. Abathathu laba bakhangelelwe ukukhululwa namhlanje imali yesibambiso ingabhadalwa kulungiswe lamaphepha okubakhulula ngesikhathi bengakayi ejele lekhami. Udubo lokwaliswa kanye lokubotshwa kwabantu betshengisela ngokuthula njengalokho okwehlele abathathu laba ihlala isolwa ngabenhlanganiso zokulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele ezigoqela e-African Commission on Human and People's Rights, lenhlangothi zomanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations. Lezi nhlanganiso zithi kulilungelo lomuntu wonke ukutshengisela ngokuthula lapho kulokubahluphayo phansi kwezivumelwano zamazwe omhlaba zokulondolozwa kwamalungelo oluntu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 iwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ongumkhokheli webandla elibusayo leZANU PF namhla wethule uluhlu lwamalunga abumba idale laphezulu lebandla lakhe elePolitbureau, lapho engeze khona amanye amagama abantu abakade bengekho kulo. Amalunga la agoqela labo abakade bevele bekukomithile, labanye abakade sebalahlelwa emsamo asebephendukisiwe, labalutshwana abatsha. Abacungubungula ezombusazwe bathi lokhu kuveza ukuba uMnangagwa uzimisele ukumanyanisa amaxuku adonselanayo kuleli bandla ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo. uMnangagwa uqale ngokwethula amagama abasekeli bakhe kubandla, omnumzana Constantino Chiwenga lo Kembo Muhadi kanye lomgcini sihlalo webandla unkosikazi Opam Chinguri Kashiri ababuyisele esikhundleni abakade bevele bekizo.
I now appoint the full-fledged composition of the Politburo of ZANU-PF. As I have already mentioned, I have the two vice presidents, as indicated, Comrade Vice President Chiwenga, Comrade Vice President Mohad. The chairman of the party is Comrade OCZ Nchimburi Kashiri. The Secretary for Administration is Dr. Obed Moses Mpofu. His deputy is Lieutenant General Nyambuya.
Abanye ababuyiselwe ezihlalweni zabo kuPolitburo bagoqela umnumzana Obert Mpofu ongunobhala, umkakhe unkosikazi Auxilia Mnangagwa ozabona ngokwezethekeli lezemvelo, unkosikazi Mabel Chinomona obona ngabesifazane, uThino Machakaire obona ngezabatsha, usomlomo wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda ophiwe isikhundla sokubona ngezomthetho esasibanjwe ngumnumzana Paul Mangwana, yena oseza kubona ngezokwemba. Kulabo asebebuyiselwe kuPolitburo bevela emsamo bagoqela umnumzana Webster Shamu ozasekela umqoqi wezenhlelo zebandla, uDeputy Political Commissar umnumzana James Makamba owake wavinjwa ukuncintisela isihlalo sikamgcini isihlalo weMashonaland Central, ephiwe isikhundla sokusekela obona ngezokuthwala kwempahla lo mnumzana Super Mandiwanzira ozabona ngezezabelo. Ocubungula ezombusazwe umnumzana Joseph Chuma engelinye lamalunga eCentral ikomiti yaleli bandla uthi ipolitbureau le ikhombisa isifiso sikaMnangagwa esokubambanisa ibandla lokuqhubekelisa phambili inhlelo zokuqeqetsha lokulolonga abatsha kwezombusazwe.
Ekwenzeni lokhu ngiyananzelela ukubana kube nokutshintsha okuthize kukhona. Siyabona bakhona abanye abantu abatsha abangenileyo kupolitbureau, labanye abadala abaqhubeke belokhu bebambe izikhundla zabo abevele belazo. Khonokho yiko okutshengisela into esiyibiza ngesiNgisi sithi continuity.
Kodwa umnumzana Msongelwa Ndlovu eyinye njalo ingcwethi ecubungula ezombusazwe uthi ipolitbureau le ikhipha obala ukubana akula nguquko phakathi kombuso kamuyi umnumzana Mgabe lokaMnangagwa.
Nanku-ke le abayibiza i-Second Republic isibuye yabacela njalo ukuthi bakapule bebulala bedeliza ilizwe. Akula mbono kumbe ingqondo ezintsha ezivezwa lapha.
Isisekelo sebandla leZANU-PF sithi umkhokheli webandla ulamandla okukhipha kuloba ngubani kukomiti ye-Politburo lapho afuna khona. Kodwa bonke laba bazahlala ezikhundleni zabo kuze kube lo munye umhlangano omkhulu weKhongolosi Congress ngemva kweminyaka emihlanu. Isizalwane seBotswana sesiphathise imuli yeZimbabwe yalahlekelwa ngamalunga amabili kungozi yomlilo ngesitanda lapho abaza kwakha khona umuzi wabo. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
UmSamaria omuhle ngonkosikazi Sibongile Msimanga, isizalwane seBotswana esinikeze imuli kamnumzana Decent Spanda indawo yokwakha engabiza inkulungwane ezingamakhulu amathathu amapula i-300,000. UmSimanga utshele iStudio 7 ukuthi ubone kufanele ukuthi aphathise imuli elahlelwa ngumama lendodakazi eleminyaka emibili kulandela umlilo waqhamuka endlini yabo etlokwe ngomfumfu.
Lani ngakhangela ukuthi mina ngilani engilakho, ngakhangela indawo lami engayinikezwa ngumuntu ukuthi ngingenzani ngayo ingaka, nothi ukuthi inkulu ngingenzani lama okungancedisa. Ngingayithatha ngiyithengise kumbe ngibanike imali ngathi kungcono njengokuba bengala ndawo yokuhlala betshele endlini kamnikazi. Ngibanikeza indawo yile, ngibanikeza yenena, ngibanikeza indawo yenale okanye baboleki, nganikeza ukuthi bayakhele sibancedise bahlale khona lapho.
UmSimbanga uthi indawo izabhaliswa ngaphansi kwebizo lezingane ezimbili ezaphephayo engozini yomlilo. Enye ingane yajaka buhlungu kodwa yaphepha ilenyanga ezine. Ubaba wezingane uSibanda uthi uzizwa eduduzekile ngosizo alutholayo lokhe kwehla ingozi yomlilo, wona wabangwa ukuduba kwesigxingi esilomlilo ukupheka igasi.
Ngibonga kakhulu umama uMsimanga into wangenzela yona, wanikeza abantu abami bobabili indawo yokuhlala. Ngenhliziyo alayo lobuhlungu wabuzwayo ngesihlelo esokuthi yakwazi ukuthi abantwana laye ngumuntu ongumama oba nabantwana. So ngiyabonga kakhulu. Into engiyicelayo luncedo lokuthi abantu abami khona lawo abathole khona bekwanise ukuthi kuncedise ukuthi bekwazi ukuyakhelwa.
Okade encedisana lemuli kaSibanda lokho kwehla umonakalo, umnumzana Mluleki Mbebhe uthi bajabule ngesandla somusa sikaMsimanga, khathesi sebezama ukudinga izandla ukuthi kusungulwe uhlelo lokwakha.
Into esesicela lapha kakhulu ukuthi siyisizwe, besicela asilayo imali kwamanje, sisasungula sisaqalisa sebancane, so besicela ama-donations izimali zokuthi umulo imdeni lo uyakhelwe indlu lapho abazahlala khona eBotswana kuyalahlekelwa ikho konke, ngoba besibazinamela impahla lokudla okwamanje sesithola iplot ukuthi beyakhelwe endani asemithi Muthabi. Kwesokucela-ke kuphela ngalesi sikhathi bazali zihlobo zenkosi.
Umnumzana Titus Nxumalo omgcini sihlalo wesizanani Caregivers uthi njengenhlanganiso baqhubeka bephathisa imuli zabantu bekhaya ezizithola zisebunzimeni.
Uyamnika kamboleki, umnikile 400 squares endithemba ukuthi ngentengo yeBotswana ingaba yi-around 300,000. Yikho-ke ngokunjalo zihlobo zami esizweni sakithi kuseselabantu abalenhliziyo ezinhle, njalo ngithanda ukuthi libe kwazi umhlaba wonke lisincedise ngama donations, libe kwazi futhi ukuthi simile eBotswana njengabazali babantwana. abantwana ngase bese butswana bakhuthazene ukuthi babonane labazali besizana ne caregivers ngabe lenhlupho.
Ingozi yomlilo ehlela imuli kaSibanda ngesikhathi unkosikazi wakhe uPink Insingo ephekela abantwana uSibanda ayengekho ngesikhathi sengozi. Kuthi umntwana oleminyaka eyisithupha wayedlala phandle, indodana eleminyaka emibili yadlula usanda kwenzeka ingozi, kukanti umama wabhubha ngemva kwesikhathi esesibhedlela sePrincess Marina eGaborone. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Okwamanje wathi sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Mhlaka 16 ngenyanga kaMpalakazi, ugatsha lwe-Social Council kumanyano we-United Nations lwavotela ukuthi ilizwe le-Iran lixotshwe kukhomishini ephathelane lendaba zabesifazana kulumanyano, e-Commission of the Status of Women. Umeli weMelika kumanyano we-United Nations, unkosazana Linda Thomas Greenfield, wathi umthelela waleli nyathelo ukuthi lizanyikinyisa umhlaba wonke, njalo wagcizelela ukuthi imizamo le ekhokhelwa ngeleMelika iphathisa inhlanganiso yezizimeleyo e-Iran. Inyathelo leli lona elimqoka lathathwa kulandelwa ukuhlukuluzwa kwabesifazana lamantombazana ngohulumende we-Iran, kanye lesihluku sakhe kulabo abatshengisela ngokuthula ezitaladini zalelo lizwe. Okwabangelwa yikufa kukaMahsa Amini, owayeneminyaka engamatshumi amabili lambili, ezandleni zamapholisa ngenyanga kaMpandula. Uhulumende we-Iran mhlawumbe wacabanga ukuthi ukufa kukaMahsa kuzadlula nje kungabi indaba zalutho, kusho unkosazana Thomas Greenfield. Kodwa ngalesi isikhathi kwakulomahluko, abesifazana abalezibindi abazintathela izindaba, uNilofa Hamedi lo-Elane Mohamed, basakaza lolu daba. Abantu be-Iran bathi beluzwa bathi sokwanele. Abesifazana be-Iran kanye labesilisa abemhlobo ehlukeneyo basukuma batshengisela bathi bafuna ukuthi amalungelo abo ananzwe, bemanyaniswa indikimba ethi owesifazana impilo lenkululeko. Uhulumende we-Iran wazama wehluleka ukuthi avimbele abantu belizwe lakhe ukuthi bekhulume kunyanga ezintathu ezedluleyo ngokubabopha ukuhlukuluza inkulungwane lenkulungwane zabatshengisela ngokuthula lokubethulela isigwebo esiphezulu esigoqela ukugwetshelwa ukufa ngemva kokuthonisiswa kungalandelwa umthetho. Umcebisi wogatsha lwe-National Security umnumzana Jake Sullivan wethula umbiko othi ukuvotela ukuxotsha ilizwe le-Iran ugatsha lwe-UN Commission on the Status of Women ngezinye impawu ezibonisa ukuthi maningi amazwe avumelana ukuthi ele-Iran sokufanele livume umlando eliwetheswayo. Waphinda wanika umzekeliso wesinqumo sogatsha lwe-UN Human Rights Council ngenyanga edluleyo esamukelwa ngabaningi esokubumba ikomiti yokuphenya uchuku lukahulumende we-Iran ebantwini bakhe. Wathi mhlaka 8 ngoMpalakazi, amazwe ayisishiyagalolunye alobe umbiko esola ukuhlukuluzwa kwabesifazana abatshengiselayo ngohulumende we-Iran. Uthi kufanele kwenziwe yonke imizamo yokuthi kulandelwe umthetho kumacala adalwa iziphathamandla zikahulumende we-Iran. Ngemva kokuvotela ukuthi ele-Iran lisuswe ku-Commission ye-Status of Women, u-Ambassador Thomas Greenfield wathi lelo lilanga elibalulekileyo, njalo wathi samela uMahsa, samela abesifazana, njalo samela impilo.
Lapho-ke belilalele ukudaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. Lwekhisimusi lusuku lwentokozo oluthakazelelwa ngabantu bonke emhlabeni jikelele, kodwa kabavumelani ngendlela oluthakazelelwa ngayo. Abanye bathi kufanele kuyiwe ezinkonzweni, abanye njalo besithi lusuku lokunatha utshwala. UThuso Khumalo osethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa uxoxa labomdabu lamakholwa bechaza ukuthi kungani lolu suku beluthakazelela ngendlela ezehlukeneyo. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
ungezwa sokukhala lezingoma emisakazweni lasezitolo ezingisa kutshiyeneyo uhle wazi ukuthi ikhisimusi isifikile. Iningi lamaKrestu baqakathekisa kakhulu lolu suku lwekhisimusi ngoba besithi lusuku lokuzalwa komsindisi uJesu Kristu. Umfundisi webandla lamaZayona uBishop Louis Guduza uthi indlela eqodwe yokunanza leli langa ikungena emthandazweni abantu bekhonza bebonga isipho esinguJesu osindisayo.
Mina vele I don't agree with abantu abahamba becelebrate ngokuphuza utshwala. Uvele umuntu uyabe eziphuzela utshwala but abesethatha ilanga leChristmas alenza ngazathi kuthiwa ilanga lokucelebrate. How do you celebrate uJesu Kristu odakiwe?
Kodwa ke lolu suku alusathakazelelwa ngamaKristu kuphela. Sekulikhefu elithakazelelwa umhlaba wonke jikelele. Kanti ke ingoma zokuzithokozisa lamanzi amponjwana yikho okuhamba phambili ngaleli langa. Incitshiko zomdaba uMnumzana Sidumbu Nyandene uthi kuleqiniso ukuthi kuzokazi le-Afrika ilanga lekhisimusi langena njengesiko lesiKristu. Kodwa ke okhokho iningi labo abangekho esiKristwini badinga indlela zokulithakazelela leli langa.
Emnyakeni lapha nabo obukhulu bethu sebemukele ukuthi sekunekhisimusi bebesenza amadili sebeutshwala kuhlatha inkomo kujathule yenziwe yonke kuculwe yonke leyo nto kuculwe ingoma zesintu.
Kodwa kakhona amanye amaKristu angalinanziyo leli langa. Umvangelo zibiza njengombhalo weBhayibhili uMduduzi Mgutshini uthi abukho ubufakazi bokuthi uJesu wazalwa aleli langa. Ngokutsho kwembali yaleli langa etholakala engwalweni eziningi kugoqela logwalo lomthombo wolwazi iBritannica, umhla ka-25 Mpalakazi bekulilanga elithakazelelwa isizwe samaRoma endulo uJesu engakazalwa. Ngalesi sikhathi bebethakazelela ukubuya njalo kwelanga ngemva kobusika. Isikhathi-ke lapho abebesenza khona amagigi kudliwa kunathwa lokuphanana izipho. Ngokutsho kwalo umthombo wolwazi, amaKristu aqale ukuthakazelela leli langa njengelanga lokuzalwa kukaJesu ngenkuthazo yombusi wamaRoma uConstantine owenza lokhu emva kokuphenduka kwakhe esengumKristu. Umvangeli Mgutshini uthi ubufakazi obukhona yikuthi umhla ka-25 kwakulusuku lokuthakazelela ilanga okwakungesinye sezithixo zabesizwe samaRoma endulo.
Ungakhangela kahle indaba le yekhisimusi, abakholwayo labangakholwayo bayaluthokozela lolu suku, kumbe ngithi bayalucelebrate usuku lwekhisimusi. Okuveza khona ukuthi indaba leyi isaseyimpica abadala, ngoba kumele kube lo mehluko umuntu okholwayo nomuntu ongakholwayo ukuthi ulwemukela njani lolu suku lwekhisimusi. Nxa ungathatha iBhayibhili lakho ulivule usukusela kuGenesis usiya kusambulo, ngeke uthole abantwana benkosi becelebrate lolu suku lwekhisimusi.
Iningi elithi okuqakathekileyo ngalolu suku yikuthi amakholwa namakholwayo ikhefu lekhisimusi selibaphe ithuba lokuphumula, ukubona isihlobo labangane kanye lokuzijabulisa. Ministry 7 is Johannesburg, kwele South Africa, ngiwuthuso Khumalo.
Vicky was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14.
Njengoba ikhisimusi isifikile, yekela kuliviki kuhlelo Was a Friday, silethulele umculi wengoma zomdumo wokholo uOnesimo Ngcoja Mpofu ukuze asondeze amakholwa enkosini yena ecula yokobulawayo. Asizwe ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Spanda.
Isika
Isikhathi sekhisimusi, isikhathi semuli, lapho amakholwa ananza uzalo kaJesu Kristu. Kuthandazwa, kudliwa, kube ugidwe. Wone simo ngcotsha, uzosibusisa umculo wakhe, ake sizwe imbali yakhe.
Kodile igama lami lokuzalwa ngizalelwe eMthabezi Mission Hospital, ngafunda eMthabezi Primary, suka eMthabezi Primary ngasesiya eMthabezi ngesecondary, funde khona my secondary education up to A level. Isuka lapho ngasesiya eLupane State University. Yikho lapho ke engenza khona izifundo zami zaphezulu.
Cha wangena kwezomculo esemncane wakhula engoculayo kuzobela namhlanje uyaphambili.
Ngiqale ukucula ke ngisesemncane ukuthi ngiseselabo 5 years ngibe sengiqalela ukucula uhlabelela ingoma zegospel lesikolo ngikhule ngithe hlabelelayo njalo igama lami elithi Onesimo Ncutsha elithi Onesimo ligama lami lokubhela sebele engizalwe ngalo elitho ukuthi umuntu oletha inzuzo someone who brings profit ngihlabela umculo ke we gospel.
Umuntu wasindiswa kudala njalo ungumthumayeli oludumo kakhulu uthi yena ucula kulibizo kuye.
Into engibizele ukuthi ngihlumayele evangeli ngokuhlabelela abantu benelise ukubaphendule, abanye basiliswe, abanye bathule ukuthula nje ngokulalela nje lo mculo engicula njalo ngisebenza le Destiny Music Production. Uphrojusa wami uVictor T uyesisebenza sonke ke emculweni, bakhona ke abanye ezisebenza labo abagoqelayo-ke uSimphiwe Ncube, odadewethu lapha uPauline, bakhona ke labafowethu Innocent Nyoni esake sisebenzisane sonke nje emculweni.
Kosela ilizwi lekhisimusi kubalaleli Mpofu, ubatshele ukuthi utholakala ngaphi kwabafuna ukukulandela.
Merry Christmas and prosperous new year. Let's enjoy with our families and our loved ones, but let's take care of each other, let's take care of ourselves. Nasikhohlwe ukuthi singobani. Life continues even in 2023. Bakithi basiziphatheni kahle, sikholise ndawonye. Mina ngithola kakhulu ngithola ku-YouTube Onesimo Ncutsha Mpofu, ngithole ku-Facebook ngokuthi Onesimo Ncutsha Mpofu, uyangithola lapho Onesimo Ncutsha ku-Instagram, Onesimo Ncutsha ku-TikTok, Onesimo Ncutsha njalo ke ku-Twitter uyangithola ke khonaphana. Ngiyabonga kakhulu sekelo lwenu bakithi.
Siyabonga ngokubusiswa ngomculo osingenisa kuKhisimusi kamnandi oka Onesimo Ncutsha Mpofu onguye esilaye kuhlelo oza Friday. Libe lekhefule ikhisimusi elimnandi elingela ngozi, liziphathe kuhle. Merry Christmas. Igama lami uEzra Jesus Bantu.
Siyabonga Ezra Jesus Banda lo Onesimo Ncutsha Mpofu. Ku live talk namhla sikhangela ukuthi abantu beZimbabwe bayethakazelela njani ikhisimusi lonyaka endaweni ezithiyeneyo zomhlaba lapho abakhona. Sengekehlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umthethandaba kamantshi obulawayo Magistrate Court namhlanje ukhulule inkokheli yenhlanganiso ezizimeleyo ebotshwe izolo ngemva kokuba hlawulisa isibambiso sebail senkulungwane ezingamashumi amabili zamadola eZimbabwe, $20,000 umuntu ngamunye. Umongameli Emmerson Mnangagwa ongumkhokheli webandla elibusayo leZANU-PF namhla wethule uluhlu lwamalunga abumba idale laphezulu lebandla lakhe le-Politburo, lapho engeze khona amanye amagama abantu abakade bengekho. Sesilugqiba-ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo, yimi uMagumede uGame Saidi ngisithi asihlanganeni njalo kusasa kusihlwa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.